Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 12 kuNcwabazi 2022 ngoKhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana. Ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kule Kenya kungena kusuku lwesithathu. Uhlelo Woza Friday kule viki silomculi womdumo owerumba kumduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla usole osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana esithi kwenqabela ukuthuthuka komnotho welizwe njalo kuxotshwa abavela kwamanye amazwe abafuna ukutshala imali kwele Zimbabwe. Wethule amazwi la eVictoria Falls evulwa ngokusemthethweni umhlangano weZimbabwe Economic Development Conference wokudinga amacebo okuthuthukisa umnotho welizwe. Uphinde wabhatheka emhlanganweni wokulolonga ubuciko babomahluli owe-Judges Commissar Workshop oqhutshwa iminyaka yonke. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Richard Moyo ongumphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North njalo owethule umbiko wakhe kulo mhlangano.
Okay, ngiyabonga dadewethu. Ama-programs ahambe kuhle okumangalisayo emina adreswe ngubaba uMongameli President. Ama-judges symposium ibi-workshop adikhangelane kakhulu lokunika kumbe ukutraina ama-judges aweZimbabwe ukuthi ehambelane lama-judges awe-region akwezinye indawo benikana imbono lokuhlomisana ngokusebenza kwabo emsebenzini wabo ama-judges lokuthi bekwanise ukucubungula amacala lananzima ngenxa yokuthi babe betrainiwe benimbono amanye ama-judges. And kakhulu ilokhu zeni i-program le ibiqakatheke kakhulu kakhulu ngoba ibichasisa njalo kungani kuyancintiswana la kwamanye ama-region ama-judges ngoba wonke ama-judges ade khona akamanye amazwe, but kakhulu kuzoqiniswa lokutrainwa lokunikwa i-workshop kwama-judges ethu eZimbabwe ukuhambelana le-vision 2030 efunwa ngumongameli welizwe leZimbabwe. Nalo kubuye le-economy adinge finance lakho bekukule ngcitshi zonke ama-entrepreneurs lamanye ama-bankers labo bonke nje izikhu abekahulumende abe-finance bekhangele bekukuhlomisana ngomumo womnotho i-economy yethu yelizwe. Yiwanibona nje ukuthi izinto zikhwela everyday ama-rate ebukonye ukuthi abantu bayenza kokulu i-sabotage ye-economy. Ukuthi beze banika example umongameli yokuthi e-hotel imili eyi-1 ungayikhakhuletha kuhle ikwana imbuzi eyi-1. So kutsho ukuthi ngelanga ama-delegates ade khona athi befika ama-200 kusiya ku-300. So each delegate ubesidla imbuzi ezingu-3 ngelanga, each delegate. Kubuye ku-bedding because of rate umuntu oyi-1 ubelala ngemali ekwana inkomo. Ubona ukuthi khona bo i-conference le ibinge-3 days ungakhakhuletha, ubona ukuthi ama-rates abantu abasebewasebenzisa abe sengama-rates lana angahambelani le economy ungane abantu bayasupportesha. So izinto zonke lezi athi kukhulunywa ngazo ku-economic forum leyadi khona athi khokhelelwa nguminister uMthuli Ncube. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende omele iMatabeleland North, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 SF Victoria Falls. Amapolisa izolo ancitshe inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition imvumo yokuthi uZulu atshengisele namhla phezu kokukonakala kumnotho welizwe lokunye. Encwadini elotshwe nguChief Superintendent G. Moyo, amapolisa athi amukele incwadi ye-crisis esicelo sokutshengisela mhla ziku-5 kuyonale inyanga kodwa basoze baphiwe imvumo ngoba umbuthano wabo wephula isisekelo sombuso welizwe esithi lapho abafuna ukutshengisela khona kuduze lephalamende yeZimbabwe njalo kakuvunyelwa. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ithi izaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba. Ubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungena kusuku lwesithathu namuhla. Abenhlanganiso ye-Independent Electoral and Boundaries Commission lokhu bengakayizisi uZulu ukuthi ngubani onqobe kukhetho lolu. Abalolwazi ngokwenzakalayo bathi nguTshikilo Bhanqa phakathi kwamnumzana William Ruto lomnumzana Raila Odinga. Umgcini sihlalo webandla leJubilee Party elikhokhelwa ngumongameli uHuru Kenyatta usesikhundleni okwamanje lazise ukuba kungabe kulokuqilibezela okuthile kulolu khetho olulakho ukuphambanisa ukubalwa kwamavoti ngokukhululekileyo. Inhlanganiso ebona ezokhetho ibika isalisa intathelinda izindaba kanye nezinhlanganiso zezindaba ukuba zitsho ukuba ngubani osenqobile kulolu khetho. Abameli benhlanganiso ezijeneyo ezilwela amalungelo oluntu labohulumende bamazwe atshiyeneyo omhlaba bebegcwele kwele Kenya kuliviki behlolisisa uqhutshwa kokhetho lolu. AbeZimbabwe lapho bebekhona, omunye wabo uNkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeZimbabwe Peace Project. Umkhoko kutshele uGaino Gumede Saidi owe-Studio 7 ukuthi bafunde okuningi okuhle lokubi okungaba isibonelo kwabeZimbabwe ngesikhathi beqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo.
Injongo yethu ibe yinjongo yokuyafunda eKenya ukuthi bona izinto bazenza njani. Anje uyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho. Kuningi esikubonileyo okuhle lokunye esikubona ukuthi ha lokhu kungaba nzima nxa kungahanjiswa ngakithi.
Okunjengani ungasichasisela ukuthi elikubonileyo elizavuyela lakho ekhaya lani likusebenzise kuyini?
Esikubonileyo yikuthi ngelanga kusiyavutwa njengakusasa i-commission ibe lohlelo lokuthi uZulu abone ukuthi ku-polling station kuyabe kuminjani njalo lokuthi ikuphi okukhangelelwe ukuthi umuntu abe lakho siyavota. Bekubonakala kuma-TV ukuthi abantu babone ukuthi nxa ungena ku-polling station izisebenzi zokhetho zikhangelelwe ukuthi zenzeni ukwenzela ukuthi kungaze kwaba nomuntu obuyela nkhaya engavotanga.
Ungathi kuyini okubambe kakhulu?
Engikubambe kakhulu kuleso sibanga sitshengiswa ileyo kuthiwa yi-simulation ikuthi ngibone ukuncediswa kwalabana abakhubazekileyo. Kungaba ngumuntu ingxenye ongaboniyo kumbe olohlupho lokuhamba. Basitshele ukuthi umuntu angenelisa ukuthi abuye lo muntu ozamncedisa asuka la ekhaya ukuthi azomncedisa ukuvota. Kodwa esikubone kuqakathekile ukuthi nxa umuntu esehambe wancedisa umuntu oyedwa ukuthi avote, kasenelisi ukuyancedisa omunye futhi. Njalo umuntu lo oncedisayo kufanele njalo asayine iphepha elokuthi kasoka asuke khonapho esiyakhuluma kwabanye abantu ukuthi uzibani bani engihambe ngamncedisa ukuthi avute uvotele uzibani bani.
Xa sesikhuluma ngabesifazane elikubonileyo khona ngale elizabuyela lakho ekhaya kuyini?
Esikubonileyo yikuthi phezulu sibili kuma-presidents sibone ukuthi ukhono oncintisayo obe lo msekelayo owesifazane. Njalo abantu beKenya ikakhulu abesifazane bebethokoza kakhulu ukuthi kulo muntu wesifazane kuleso sibanga besithi umbali yeKenya akukaze kwenzakale ukuthi kube lowesifazane kusikhundla esiphezulu esika vice president.
Ontanga ke bebeledlabuzane yini labo ngokhetho?
Aba abaningi bakhona kade bevotisa bekungabasakhulayo ukuthi ukuthi abasakhulayo bathole into ebanike okunye okokwenza ngesikhathi sona lesi esokhetho. Njalo sibe lethuba lokuhlangana le nhlanganiso zabesifazane ababumbe okuthiwa yi-women's situation room.
Leyo situation room eyabomama ibihlosene.
Ku-situation room leyo bebethola imbiko ephathelane lokuhlukuluzwa kwabomama okuphathelane lozokhethwa. Bekhangela labo akade befuna ukukhethwa, bekhangela njalo labo abakade bevota, bekhangela njalo nezisebenzi eziphathelane lezokhethwa.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project. Limuzwe lapha ixoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi weStudio 7. Namhla lusuku lwabatsha olwe-International Youth Day. EZimbabwe abatsha bathi bekungela imidlalo kumbe imihlangano ekhanyayo yokunanza usuku lolu. UMnumzana Michael Ndiweni osebenza labatsha abaningi kwakutshiyeneyo uthi loba izomnotho zingamanga kahle kwele Zimbabwe, kumele abatsha bezame ukwenza imisebenzi etshiyeneyo. Uxoxa ngodaba lolu loGainer Gumede Saidi weStudio 7.
Kuningi ontanga abahlangana lapho okwahluphayo kathesi, but ukukhala akusizi. Kwehlula bathi imbuzi ngesisimuzi. Kusuke ukuthi kathesi-ke ungalinda uthi mina uhulumende uzangilethela into ezithize, akusoze kwenzakale. Ngikhuluma nginje mina iminyaka eminingi esengiyiphile elizweni lapha, okuningi zenzele. So inkuthazo yami ekhona kwasekhulayo ukuthi kumele sikhangele izinto from a positive perspective, kumbe ngithi sikhangele amathuba. Siyazi vele iy'nkinga zihlala zikhona, singabi ngoinduko lezi inkinga lezi esiyanalazobhalisiwe ngabantu ukuthi mina ngibona ithuba lapha nalaphana. So umnakani wami ngicabanga ukuthi ilizwe kathesi kalila mathuba akhona awemsebenzi. And thina masiyafunda esikolo sifundiswa ukuthi ngingaqeda i-degree ngizaqhatshwa. So ontanga ngibakhuthaza ukuthi kathesi kumele bazenzele izinto, ngoba uhulumende xa sikhangele akula asinika khona esingathi ngamathuba emisebenzi njengabasakhulayo. So ngomnakani wami ngicabanga ukuthi mina ontanga kumele bazidingele amathuba bazenzele izinto. Ngiyazi abaningi kathesi ababe bekhangelele ama-political processes ukuthi hayi nxa kungaba nalokhu nalokhuyana, but uzalinda kuzokube nini? Sukuma uzenzele ntanga, ngoba kathesi uzikhangele uziqondile. Kodwa lawa okuncane ukukhala vele akusizi, asikumele sizenzele izinto. Nawe bamba lawa mbafana lawa ulungise impilo yakho.
Abanye ontanga kodwa Ndiweni bathi bona baqale ngaphi?
Ye, ngiyavuma. Sibele ukuthi akumelanga sikhohlwe ukuthi uhulumende olomlando ukuthi alungise amathuba abontanga ukuthi bathole impilakahle. Awumelanga sikubalekele, kodwa-ke kunjalo sithi uhulumende kalungise amathuba abontanga kumbe i-create enabling environment, sizalinda azayilungise nini? Esengiloko esiguga singale ndebe ezimhlophe nezimhlophe nento besilindile. So kunye ukuthi sukume la uzame iloba uphatheka kwezinto zepolitiki, ulilonga lepolitiki usiyavota usenzani, kodwa ungakhohlwa ukuthi la okunye kumele uzenzele, ngoba ungalinda uzaguga uloke ulindile njengontanga. Kodwa angitsho ukuthi ontanga bengaphatheki kwezombusazwe, ngoba kulungile kubadengele isekelo sombuso kuma-Bill of Rights yethu eyakhona pha eZimbabwe Constitution yethu. Kodwa-ke akumelanga silinde kuze kube nini, ngoba uzalinda uzabe lowo guga utshiya isikhathi.
UMnumzana Michael Ndiweni usebenza labatsha kwakutshiyeneyo, ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhla sikhangela ukunanzwa kosuku lwabatsha emhlabeni wonke jikelele ole International Youth Day. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Mhlaka 18 Zibandlela lonyaka elemelika lafakela izitshezo zenotho amakhampani amathathu ezimali adlelana leyezibhola kanye leyinye ebona ngezihambi.
Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi benza lokhu bejonge ukuvimba imisebenzi emibi eyenziwa yiHezbollah ekhahlameza abantu bakwele Lebanon. Abafakelwa izijezo zenotho lezi ngu-Adel Diab, Ali Mohammed Dawn loJihad Salam Alame babumba inkampani okuthiwa yiDalasalam for Travel and Tourism. Bafakelwa izijezo zenotho lezi phansi komthetho we-Executive Order 13224 ovimba okwenziwa ngamalwecatsha inkokheli engaqedakaliyo abasekela amalwecatsha labanye. Mhlaka 21 Zibandlela elemelika lafakela izijezo zenotho u-Adnan Ayad wasebenzelana lenkampani eboleka imali labanye adlelana labo abagoqela asebenza laye u-Adel Diab labaku-Hezbollah. Ngomnyaka ka-1997 elemelika lathi i-Hezbollah inhlanganiso yamalecatsha okungamelanga isebenze loZulu njalo yafakwa uphawu lokuthi yi-Foreign Terrorist Organization. Ngomnyaka ka-2001 elemelika lafaka njalo olunye uphawu oluveza i-Hezbollah njengenhlanganiso eyi-specially designated global terrorist. I-Hezbollah siyahlasela indawo eziningi ezigoqela ukubhomba kwayo inkamba yamasosha emelika ngomnyaka ka-1983 eBeirut iyabulala khona amasosha edlula amakhulu amabili lamachumi amane 241. Yaphinda yahlasela njalo amajuda ngomnyaka ka-1994 e-Amia Jewish Community Center e-Buenos Aires kwele Argentina lapho okwafa khona abantu abafika phose 185. I-Hezbollah yabulala njalo owayengumkhokheli wakwele Lebanon u-Rafik Hariri ngomnyaka ka-2005 lapho kwabulawa khona abantu abafika amajumi amabili lambili 22. Abantu abedlula amakhulu amabili 226 babulawa ngesikhathi esifanayo. Uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngezimali olwe-US Treasury Department luthi ukufakela iHezbollah izijeziso zenotho lalabo abadlelana labo kuveza ukuba elemelika lizimisele ukuvimba ukusetshenziswa kwemali ngendlela ekutaza ukubulala abanye abantu. Elelebanon lalithuthuka kodwa okwamanje libhekane lomnotho obhidlikayo. Bayahlupheka kakhulu abantu abaningi abahlala kulelo lizwe. Umnumzana Brian Nelson okhokhela uhlangothi lwemelika olubona ngezimali lokusetshenziswa kwayo uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba iHezbollah isekela abantu bakwelelebanon. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Blinken othi iHezbollah isebenzisa abantu bakwelelebanon ukwenzela ukuzinothisa hatshi uZulu. UBlinken uthi elemelika lizaqhubekela phambili livimba imisebenzi emibi iHezbollah. Belilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwelemelika. Ngokwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu.
Salibonani ma-studio 7 amahle kundawo zonke eZimbabwe, le ndawo zonke lapho elikhona. Hhayi, lami ndinike ngikhulume nje ngalaba abafana bakamthwakazi laba abathethisa abantu abadala ukuthi hhayi bafana bambona ngani iqembu labafana abancane. Bafana libonezwa abadala uma belitshela kuthiwa indlela ibuzwa kwaba phambili. Lilala abadala bona abasekhaya kuthiwa ngondebela ngitsho uma bekhuluma ukuthi bathini ngendlela eliyenza ngayo yini abantu eliyenza ukuthi sigcine siyakudlidelela ekhaya ngenkani ngoba iqembu elilo elifuna ukuthi lilikhulula lelibonye lina liyimthwakazi lingabantu nje abalutshwana ukuthi lina lifuna ukuthi abantu belisapote ngenkani ukuthi mthwakazi mthwakazi uyabona. So into leyo madoda yokwethusela abantu leyo liyilahle leyo bona likhankase liqembu lenu nje kahle ngendlela eyirayithi lingathreateni abadala bona ngoba into leli yokutreatheni abadala leyo ayikho right. Senze ngifisa ukuthi ngakutiwa kwakukhulwa kutshayiswa ibhakela emfuleni yabona abantu abanje so ufuna sichutshezwe mpela kokutshayane kakhulu yabona ngenqindi inkani leli layo leyingani iphele yabona ngoba ngendlela eliyenza ngayo liyenza inkani madoda akufuneki ukuthi indlela leli yenza ngayo leyo plus lihlukane lamashona la. Amashona la kudala la athethisa kula nto eliyitholayo uyabona. Amashona abantu azihluphekele agcwele lilawo eGoli kona amanye agcwele eBotswana agcwele ngaphi ngapha amashona kuzolibona ukuthi ahlupheke amanye akubo Kenya konala amashona ahlupheka lina khulumana wena abantu ukuyiba bale problem eZimbabwe libazi uyabayisaba libathethisa uyabona lihlala libhizi lithi lithelisana labantu abangalacala kodwa abantu abalecala libakhangele lingaba approach so zamani ukuthi libe ngabantu bantu bemthakazi lihloniphe uyabona amaNdebele ngabantu abathi isizwe sihloniphekileyo kakhulu but ngendlela eliyenza ngayo lina seliyenze ukungazani abantu basaseNdebeleni ngabantu abathanda ukulwa uyabona kanti ukulwa akusebenzi ok amashona ahlupheka nje wonke njalo akula kodwa umuntu uthethe ishona umuntu uthetheni iye abantu badliziwe mina nginje ngithethe ishona so nama ukhuluma kanjalo mina ngihlala khona lokho umthwakazi uyabucabanga ukuthi mina ngizwe njani
kunani ba sazi labathwakazi jikelele siyabonga bakithi ngenxa lingazibali kodwa balanini ngenxa lingazikhiphanga kodwa kuthiwa ilizwi kalifika siyacela lathi kungena emoyeni njengoba lesinxusa lesithumela bangazi the haberoni mina njengomuntu okhulileyo uwalulelizwe ngezinto ezibuhlungu ikakhulu nxa umuntu ophakathi kwezombangazwe ukuzwa abantu bakini belahlekile ubusufisa ukuqondisa lapha lalaphana kuyazwakala ukuthi ngolutsha kodwa kube sekukhathaza emoyeni usufisa ukuthi ngayo abaqondisa kukhanya ukuchothoza okukhona nge-MRP ukuningi MRP inhlanganiso ekamthwakazi kodwa umthwakazi ngeliswe kunabantwana abakhulumile abathathu amajaha kade belandelana abakhanya nje ukuthi bafundiswa into engasiyo okokuqala kanye nesilingi silizwe nge-TCC i-TCC isuka kumogenchangrayi kabazange balungise ilizwe ngoba bevele bezingatsha bengabazukulu bezano
laba ngabalaleli bomsakazo we-Studio 7. Wezemidlalo yenguqu kusasa iKenbon Bullets vs Ngesi Ngezi Platinum kuzobuya ke iChicken Inn ingilana leHarare City. IRentals yona iyabe ingilana leLenders iBoso Chilamoya. Kuzobuya ke iFC Platinum ishana ke leBlack Rhinos. Ngesonto ke iTenax FC ingilana leDynamos Dimbare kona ngale Vengere. Kuzobuya ke iBulawayo Chiefs ingilana ZPC Kariba Eluveve. iTriangle United iyabe ingilana ke leManika Diamonds kuthi ke iCapes United ilebulawayo City. Kunjalo ke kwezemidlalo
Ichi was a Friday my darling. Was a Friday umsebenzi ubokine. Was a Friday my
Woza Friday kulivikisi lomculo womdumo owerumba umduduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi eze giraffe yena ke usanda kwethula isingle yakhe entsha umuntu kamili inkomo weStudio 7 uyalandisa
Golide insizwa esihlumile yagcila mpela emculweni nanku selamadlalade amahlanu aphekwe ngobunono obukhulu
Bwankomo ngiyabingelela ngibingelele na wonke umuntu olalela umsakazo omkhulu ngibonga ithuba elikhulu kangaka ngingelutho ngingumfana omncane osuka le endaweni yasemakhaya empandeni Plumtree eMzasa kuyila ngiphuma khona ngiyabingelela ithuba ngibonga ukwamukelwa emsakazweni omkhulu kangaka
Ulingoma ukuthi wena ngesonto ekuseni okuyingoma yosizi akusichazisele okune
akazange agula ubaba ngathi nje ngesonto ekuseni ngivuke ekuseni ngathola ucingo lesithi ubaba kasekho bazokhumbula abalandeli ngengakhipha enye iDDA mama ngo-2016 nakho ngangilahlekelwe ngumama usho ukuthi kahle kahle umtuthu sikolide akasena abazali akasena mama akasena baba le singlile bengiyikhipha ngivalelisa ubaba wami kanti futhi bengiduduza ngayo kuwo wonke umuntu nje ongabe ngasenayo ubaba angasenayo umama
amadlalade amahlanu abalisa ethi ma Africa amahle uthando luyinkinga wavumelani ukwelikude kanye le ama singles le ethi singles collection kungani usugxile kakhulu kuma singles kulezi insuku kulokwethula amadlalade apheleleyo
okwenza ukuthi ngingarecord i-full album uNkomo umculo lezi insuku awusela benefit ngibhizi ngezinto ezenza ezizobenefita abantu abangikhuluma nje kumanje ngibhizi ngiyakha owami umuzi ngiphumile emzini omkhulu okuyizinto engibhizi ngazo izinto ezobenefita abantu abami ngenxa yokuthi emculweni ayisekho i-benefit kuba nzima ukuthi uthathe imali uyefaka endaweni lapho ubona khona ukuthi ayikho i-investment yilokho kwenza ukuthi ngiqine kakhulu ngamasingi trade ngoba unangcono awabizi njengokwenza ifulu album
abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafisa ukusupporta umsebenzi wami inombolo engitholakala kuyo yase South Africa ethi 062 612 4319 yilapho engitholakala khona kanti kuFacebook uyangithola Mduduzi Golide kuYouTube nakhona Mduduzi Golide
abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi
kubalandeli ngicela isupport beqhubeke njalo besisupporta njengalokho ade bekwenza iminyaka neminyaka bengakhathali bengapheli amandla bengapheli uthando
Mduduzi Golide ezejirafu ehlabela-ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu
Hello Legend SK
singake hlukani isihlobo uthi sikhangele ezinye zezindaba abezikhokhela namhlanje umongameli Emerson Mnangagwa usola usomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga umongameli omutsha kwele Kenya kungene kusuku lwesithathu namuhla kuhlelo Woza Friday kule viki besilomculi womdumo owerumba umtuduzi Golide obizwa njalo ngelokuthi as a giraffe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa umthembo sithembayo uGibbs Dube ngisithi kumele libe le mpelaviki enhle phela elithukela
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura